lingalitshonanjani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-26 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande.
Uhulumende njengababalisi simuphe isikhathi kufika u-1 Hlangula ukuthi alungisise udaba lokubhadala izisebenzi imali ethenga, imali eyenza umsebenzi enelise ukuthenga ukudla lokunakakela imuli.
Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sebephe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo zeholo, ngoba nxa engazange ayenze njalo bazakhalala umsebenzi.
Udubo olukhona kilo yikuthi abantu abasela themba lalo izimtona. Usakhumbula ukuthi abantu balahlekelwa zimali eziningi kakhulu mhla izimdola lithabalala laphana ngabo 2008.
Ingcwethi yezicubungula zomnotho ziveza imbono etshiyeneyo phezu kokuba ilizwe lisebenzise idola leMelika kumbe hatshi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokumele eleZimbabwe lisebenzise ngonanzelelo kwezokwenjiwa, ngoba amankampani alakho ukuhuquluza igolide lokunye okutholakala elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiphe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo zeholo. Zithi nxa kungela mpumela abayikhangeleleyo eholo kumali yeMelika, ababalisi sebethe bazakhalala umsebenzi belandela isisekelo sombuso esibapha lelo lungelo. Ngesikhathi esifanayo ukukhuphuka kwentengo yempahla kuqhubekela phambili isilinganiso salokhu sesimi kukhulu lamachumi amathathu phose lambili 131.7%. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iholo elitholwa ngababalisi okwamanje liphakathi kwamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili kusiya kunkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-$20,000 zimdollars usiya ku-$35,000 zimdollars. Ngesikhathi sinye, ukukhuphuka kwentengo yempahla kuqhubekela phambili, isilinganiso salokhu sesimi kukhulu lamachumi amathathu phose lambili, i-131.7%. Le mali ekhangelele ukugcina imuli yabantu abayisithupha ngenyanga Nkwenkwezi isifike kumadola alikhulu lenkulungwane ezimbili, i-$120,000. Unkosikazi Thembekile Ncube, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe e-ATUS eLupane, uthi sebelungele ukuthatha leli nyathelo nxa uhulumende engaguqulanga iholo labo.
Uhulumende njengababalisi simuphe isikhathi kufika u-1 Hlangula ukuthi alungisise udaba lokubhadala izisebenzi imali ethenga, imali eyenza umsebenzi enelise ukuthenga ukudla lokunakakela imuli. Kungafika u-1 Hlangula uhulumende engagcwalisanga izithembiso lezi, ababalisi bazagoqa nabatshengisele ukuhonana ngeholo elingasela sisindo.
Umnumzana Godwin Tabirira, osaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZinta, uthi bazalandela isinqumo esizathathwa yinhlanganiso emele izisebenzi zonke zikahulumende e-Apex Council.
The Zimbabwe Teachers Association takes a position that is taken by the
country. NjengeZimbabwe Teachers Association sizalandela isinqumo esizafakwa yinhlanganiso esimeleyo i-Apex Council. Siyananzela ukuthi kukhona okwenziwayo i-Apex Council, ngakho-ke impumela ezavela lapho yiyo esizayilandela.
Kusenjalo, inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ilobele umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa incwadi izolo ngosuku kuthakazelelwa i-Africa Day. Okumunyethwe yincwadi le yikukhalaza ngeholo elingasathengi lutho ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla yonke, ikakhulu ukudla okubangwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Umnumzana Raymond Majongwe, unobhala jikelele walinhlanganiso, ukhuluma ngokumunyethwe yincwadi abayibhalele kumongameli.
The ones a respected role model, the teacher, has now been reduced to a vandal.
Yes, true, Mr. Mbali, the same. Because the city is being easy savings is recommending the negative of Uloko. Sesikete Ukota Umonga Meli Silandela. Is this regalo some boots or Uba Umonga Meli Mui Ungakanya or Tabalet?
Yes, it cut, yes, if I know. In fact, it's where Zimbabwe National Statistics Agency. It keeps a umbi watching Sa Uba Siling and Niso Kupura Wimpata. Yeah, Rankwenkwezi. Sasele khulu lamachumi amathathu phoselambili, i-131.7%, suwa kumachumi ayisitshiyagalolunye lasithupha, i-96.4%. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi, njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, i-NUST, ukhuluma ngembangela ezidala ukukhuphuka kwentengo yempahla.
Nxa kukhuphuka laphana, isisindo semali yamanyamazwe abathengisayo abala linyicebo ngaphandle kokuthi labo bakhuphule intengo abathengisa ngayo impahla. Ngakho kungakhuphula intengo yamafutha, abathengisayo labo babisela ngokukhuphula intengo yempahla abazithengisayo. Kuke kwakhuphula njalo inani lemali edindiwe elizweni lakithi esingathi i-money supply. Kalokuthi kathe siyikho khona sibone ububi bokukhweza kwemali laphana kwenziwayo okukhangelelwe ngabantu. Yiko kunye okufuqayo ukukhwela kwentengo.
Uqhubekela phambili uDlamini esithi ukuze intengo zingaqhubeki zikhuphuka, uhulumende kufanele azimisele ukubopha abantu abayibo ababambe umkambo omnyama ngoba bengabantu abaziwayo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro wenqabe ukuphendula imibuzo wedlulisela kugatsha lwezisebenzi zikahulumende. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mavima layo yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbiko othunyelwe ngomakhalekhukhwini enkundleni yeWhatsApp. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ziveza imbono etshiyeneyo phezu kokuba ilizwe lisebenzise na idola leMelika kumbe hatshi. Abaphikisayo bathi lanxa kuyilo eselilula ukusetshenziswa umuntu wonke elizweni, idola kayisilo elilungele intuthuko yomnotho welizwe, besithi okudingakalayo yikuziphatha okuhle kwenhlangothi zonke zomnotho. Okuningi asikuzweni kwintatheli izindaba yethu uMavis Gama isethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni wengxoxo mpikiswano yokuhlaziya ukuthi kusetshenziswe yiphi imali elizweni, eyeMelika loba eyeZimbabwe. Owe the big debate, is dollarization the best way to curb the current financial problems? Lumhlangano uqoqwe ngabomsakazo kamabonakude we-Heart and Soul oyingxenye yamankampani ye-Alpha Media Holdings. Omunye wabangene lumhlangano ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Persistence Ellison Gwanyanya uqinisa lokuthi kumele ilizwe lisebenzise idola leZimbabwe.
Yes, I know dollarization is a popular strategy, but not necessarily the effective strategy.
Niyazi ukuba udaba lokusebenza kwedola leMelika kuyikhona okufunwa ngabantu, kodwa kayisiyo ndlela esebenzayo. Wonke amazwe asebenzisa imali yakwe leMelika agcina esedinga zonke izindlela zokuphuma kulokho okuyindlela esesiyihamba lathi thina njengelizwe.
Eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi isimo ilizwe elikiso yiso esesisenza abantu bakhankasele ukusetshenziswa kwedola leMelika bengafuni elelizweni.
Izimdola udubo olukhona kilo yikuthi abantu abasela themba lalo izimdola. Usakhumbula ukuthi abantu balahlekelwa zimali eziningi kakhulu mhla izimdola lithabalala laphana ngabo 2008. Labo ya njalo ngo 2015 li bond note ba zewati ngo 2019 seli equal to $1. Abantu wala seyela futhi izimali zabo.
Ukuchera uti lokhu kungoba uZulu akasela themba le mali yelizwe lakhe.
Okuqala kumele sibe neconfidence bili kuzimdola singakalilethi. Owesibili ngibona njengani silokhe sifuna ukuthi sithenge okunenge phandle kwelizwe. Kumele sibe le export base elikhulu kakhulu, kumele sivuse industry yethu.
Isakhamuzi semzini weCoudry Park koBulawayo umnumzana Phineas Phiri laye upha umbono wakhe ngalolu daba olusegudwini.
Kona ekhathini eziningi ukuba kuhle ukuthi ilizwe lisebenzise imali yalo, njengangathesi ukusebenza lapha kwele Zimbabwe ukuthi kusebenziswe i-US dollar kuzayenza ukuthi kucreate, esingathi kucreate ukuthi ama imports abe more than ama exports. Lokho kusuka kubisele emuva indaba ze economy.
Esinye njalo isakhamuzi sedolobheni leHarare umnumzana Zibusiso Nyoni uthi kumele lisetshenziswe ngokugcweleyo idola lakwele Melika elizweni.
Mina ngombono wami idola leMelika alimelanga lisuzwe, kumele kube yilo elisebenzayo, ngoba amabhizinisi amaningi aphila ngalo, akwazi ukuthenga izinto ngaphandle kwelizwe ngalo lona lelo dola. Ibhondi alisizi ngalutho, alithengi lutho ngaphandle kwelizwe. And kunini bezama ukulisusa lelo dola besehluleka, bengalaplani yokuthi lingasuka, benze njani ke? Hayi, idola kumele lihlale likhona.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja emele uhulumende ukhankasela ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe, esithi kuyiyona ndlela engasiza ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokumele leZimbabwe lisebenze ngonanzelelo kwezokwenjiwa, ngoba amankampani alakho ukuquluza igolide lamanye amatshe aligugu. Wethule lokhu ngesikhathi ekhuluma lezizalwane zakwele Zimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum kwele-Switzerland utshele izizalwane zakwele-Zimbabwe eZurich lamhla ukuba kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lincedakale kulokhu okwenziwayo. Ngakho-ke uthi kumele kwenziwe igolide lokunye ngemfanelo.
Either you have the global capital, competencies, technology to extract the minerals and beneficiate it and benefit the country, or you allow foreign companies and so on to come and exploit your resources and give you peanuts.
Ongene umhlangano lo ubabusi Ngwenya ohlala eGeneva uthi banengi abadabuka eZimbabwe abangene emhlanganweni lo.
Umhlangano obu organizwe i-mission ye Zimbabwe to the UN, so ambassador ohlanganisa abantu eZurich and they were to message to everyone ose Switzerland. Kulabantu ababuyile abavelele Poland, kulabantu ababuyile abavele UK, labanye abavelele Germany, ukonke ukuzobona upresident ukuthi baxoxisane ngendaba concerna ama diasporans. Indaba ezikhulunyiweyo vezing about ama passport izithupha nama line kunye le mining lezemfundo ukuthi bangancedisa njani ukuze sakhilizwe sihlangene sonke, lokuthi yona uhulumende ule lama project bani akhona afakiweyo ukuze ancedise abantu.
Ungwenya uphinde wathi
ezinye zezinto ezikhulumiweyo ngeze banking ukuthi kulama challenge ngenxa yama sanction.
Umnumzana Angiston Sibanda, umkhondisi wenkampani ye Green Africa Technologies uthi kuqakathekile okukhulunywa ngumnankagwa.
Isikhathi sonke lesivele ilizwe kalitholi okuya ngaphi kangako kwelezenjiwayo, lokhu sithatha ama minerals ethu siwakhipha siwahambisa kwamanye amazwe in raw form. I-platinum yethu ihamba injalo, o-chrome bethu bahamba benjalo, igolide lethu lihamba linjalo, ama-diamonds ethu ahamba enjalo. So nxa singayekela ukulimuka sizabe lokhu sisebenza sisimba sinothisa amanye amazwe. Kanti kube kuqakathekile ukuthi senze lokho sikuthi i-value addition, ma sihambisa kwamanye amazwe sihambise ama-finished products.
Abanye abadabuka eZimbabwe bayathandabuza ukuba eleZimbabwe lizakwenelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba betshale imali yabo elizweni leli ngenxa yesimo esibi somnotho njalo le mithetho eminingi engaqhedakaliyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje uhlelo wasihluzeni bomama sikhangela udaba lwesinqumo esithethwe ngumthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court sokwengezelela iminyaka evunyelwa abasakhulayo ukuthi baye emacansini isuka kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lasithiyagalombili 18. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Salvador Ramos obulele abantwana besikolo abafika phose amakhemi amabili 19 lababalisi ababili. Kubikwa ukuba wethula umbiko wokuthi sesiyahlasela isikolo se-Rope Elementary School eTexas kule Melika. Usiba lukhulu wesabelo lesi umnumzana Greg Abbott uthi uSalvador wehluleka ukufutha izifundo zakhe. Kulabanye abezindaba ababika ukuba uSalvador wake wathwala okubonakala engani ngumbhobho, wenza engani udubula imota emigwaqweni njalo wake washaya ezinye imota ngamakanda. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi izijeziso zenotho ezaphakelwa eleRussia zithwalise nzima amazwe athuthukayo lamanye emhlabeni wonke jikelele. Uramaphosa uthi umbuthano wezwekazi le-Africa we-African Union ufisa ukuba inkokheli yakwele-Russia nele-Ukraine ikhumisane umlotha. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakwele-Russia uMnumzana Vladimir Putin usevumele abadabuka kwele-Ukraine abaningi ukuba bethole incwadi eziveza ukuba sebengabe-Russia. Lokhu kwenzakala emadolobheni aphansi kwele-Russia agoqela iKherson namanye. Kuqhubekela phambili impi khonangale kwele-Ukraine.
Ukuya emhlanganweni wokuhuga osomabhizimusi ukuthi bazesungula amabhizimusi oweDavos World Economic Forum sokudala inkulumo, abanye besithi lokhu yikudlalisa imali nje kuphela ngoba izithelo zalomhlangano zingakaze zibonakale. Umuntu ngamunye uhlawula imali ngamadola elemelika afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili, $19,000, yena umnankagwa ebikwa ehambela abantu abedlula ikhulu. Kuthi njalo, umnankagwa ubikwa ehambe ngendizamtshina yokweleka ehlawulwa imali engamadola zinkulungwane ezingamachumi amathathu, $30,000 umuntu ngamunye, ngahola linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jesus Manampofu endawonye locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ebona kuyimizamo emihle, singakhohlwa phela ukuthi ama-platform anjengabo World Economic Forum nama-platform okuhlangana khona inkokheli zamazwe amaningi, futhi kulapho okutholakala khona ngisho labosomabhizinisi abanye ababe belande imihlangano leyo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi elizwe elinjengeleZimbabwe ekade selikhubeke iminyaka engamathumi amabili ngaphansi kwezijeziso zenotho li-isolate esilungu azame imizamo yokuthi abonane nabanye mhlawumbe bangagcina khona baqale behlangana bakhulumisane bazwisisane ukube lesisombululo kuyiwa phambili.
Wena ke baba Mpofu ubona njani uhambo lukamongameli? Sizwa abanye besithi ukuchitha imali nje kuphela.
Ah baba masikhangele isimo selizwe lakithi leli engangibona ngathi kungaba ukuchitha imali ngoba umgabe uhamba ama meetings amaningi New York lapha nalapha ayikho into yaphumayo into awuhamba kwalaba abakhokheli banjabo umgabe lo mnankagwa. So ungathi kuthiwa nje umuntu uyamangisa iradio ukuthi uthiwe upresident welizwe elithile beyukhona kodwa yini ebuyayo after that ebuyeli lizwe? Kungaba yi-engagement, kungaba yini enziwayo, kodwa-ke akukho sokuthi kwabonakala ukuthi okay uhambile ukwanisa ukuthi sithole ama-business mane abuya azobona isimo sekhaya kwakhuma investment kwezi into ezinjani njani. Into nje ezichitha imali bathatha indiza indege zokuqhatha ezokucela ezokuboleka ezidulayo athatha abantu abayi-100 bayamelusa khona ngale bathona bejame kumakhorido belindile belalele kunanto abayenzayo. Yena uha kungene phakathi wahlala nje ulalela abantu abakhulumayo. Asiziboni izithelo zemihlangano le abayingenayo every year kwesikhathi every month bangena ama-meetings but ama-fruits angikhona asiwaboni njengelizwe. Ilizwe liyaphansi more i-economy yawa.
Ye nanto udaba Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho?
Hayi ngiyamuzwa baba Mpofu ama ulembono engizwayo ebalulekileyo kodwa ke akuthoyi baba Mpofu kufana lokuthi ubaba angahamba ezingela namhla abuye engajimbanga sokuthiwa ubaba kahle kahlale phansi uyehluleka ngoba lapha engaphuma ubuye engajimbanga lutho. Indoda kayenzi njalo kodwa ke siphinde sikhumbule futhi ukuthi ama ukuground mhlawumbe wesikhathi engesiyehluleka ukulandelela izinto akule mhlangano for example ke ngithi mina eBelarus sibonile amabhasi futhi lamazukho lapha abantu bayagada amabhasi atholakala ngemva kokuhamba kukamnankagwa kwaze wagcina sesiyeBelarus. Kunento ezinye ezibambekalayo into engizisiwe engiyaziyo yokuthi inkinga ekhona yokuthi kabakhulumi kuphathani sokuthi kulamanye abantu ababhizi apho esiwabonayo ama-russian ababuyayo besenza ama-explorations besezinto ezinjalo nasesibona ngangani sizathiwa yimphumela yemhlangano yona leyi abayilandayo futhi uhambe lo minister of finance ohambe wahlangana umthuli uhlala behlangana kuma-side meeting nama-business people khonokho uba umpofu akutho ayisizo zonke izinto imhlangano engenwayo eDavos ekhe ekhithwayo kumidiya kule minye eyenzakalayo ngapha ila imali experience kubusiness imhlangano enjalo yaleyenziwa kumasayidi yiyo ele impact kakhulu ngoba yikho abantu abanelisa khona ukuthi ba-exchange ama-contacts balandelele okudlula ama-formal meetings. So even uhamba kuba yi-UN mission uma yi-UN mission siyake sibone ukuthi kulama-parallel meetings ayenziwayo wona lawa nama-parallel meetings ayenziwa emhlanganweni yonaleyana yiwo ajwayele ukuba le mphumela ngoba liyabe ingeja one on one. Ngiphinde ngivume-ke ukuthini angaze ayenzeni umnankagwa abhode kuzaba isifiduma sokuthi iZimbabwe kuthiwa amazanga asentshonalanga ayifaka izoso zenodo sokuba nzima ukuthi abanye abasomabhizinisi babuye eZimbabwe ngenxa yezijezo zenodo lezi kodwa kakutho ukuthi yena uyabe engazamanga uyabe zamile kodwa ngoba vele kulezijezo zenodo ezavela zaba khona kuba nzima ukuthi sibone kuthiwa lolutho olunye olubambekayo njengokutho kaba Mpofu.
Ye baba Mpofu nanto ke udaba wena uthi
ngiyamuzwa ubaba uSibanda. Baba miningi iminyaka kuliwa kuma-meetings kuqala umgabe emuva le hambe siya kuma-meetings ilizwe the moment esiya ku-meeting ilizwe lisiya phansi more kwaze kwafika ukuthi azaphume kwangena umnankagwa na uyahamba afika lale lokhu kukhulunywayo. Uhluphe esinalo laphana i-environment esinayo eZimbabwe it's not good kuma-businessmen ukuthi babe bazo-invest ekhaya laphana ngoba singabuyela njengoba ekhuluma ngama-sanctions sizithita kulama-sanctions ama-sanctions leyo abiswa yini ama-sanctions lawa mabetho bona laba abathukula ama-sanctions ababonayo hayi ngama-sanctions ayefakelwe umgabe lezanu p f yakhe ngemva kokwephula ilungelo loluntu. Okay kwaba le new dispensation male iyi-new dispensation ngeqiniso ingasiyo new dispensation ngegama okwehle ukuthi i-convince lawo mazwe ayefake ama-sanctions ukuthi okay lwana umuntu wayemosha izinto laphana akasekho sesingabantu abatha sinafuna ukusebenzelani yini esilawo mnankagwa ungene ngo-2017 namhla siku-2022 almost eziyi-5 years esembusweni seziphosa ukuthi wa-5 years okwehlileyo ukuthi nge-5 years akhonfise lawo mazwe omhlaba ukuthi hhayi umbuso osuwutshintshile one akhombise ngezenzo zakhe lemisebenzi yakhe ukuthi hhayi sengumuntu omutha kuyini.
Alo-ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu olandela ezombusazwe ubexoxa endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma Voice of America ese Washington.
Umoya uthi bathole inqwama yamaphepha alotshwe yilabo abadinga umsebenzi wokuqeqesha iqembu layo lendazi njalo sekuseduze ukuba batsho ukuba ngubani ozathatha leso sikhundla.
Baningi kakhulu abaqeqeshi abafuna ukuya bezoqeqesha ngayo lendazi. Abanye ngesikhathi abanabo lapha, abanye ngabaqalayo, kodwa iningi labo isiwa lapha eZimbabwe. Sinethemba lokubana umdlalo nalo esiwulandayo ngomgqibelo owenza PC Caribbean, umdlalo wokucina ukubana sidlale nge-interim setup. Sikhangelele ukuthi umdlalo ozayo esawudlalela emagumeni le-Harare City, siyazi sinayo umqeqeshi o-substantive.
UJoel Uphahla nguye osele ezibambe esidukwini ngemva kokuxotshwa kukaMandla Mpofu njalo uthi ukhangelele ukuba bazathatha yonke yomithathu imiklomelo ngomgqibelo.
Yonke nje ngihamba ngisabula nganje and ngikhangelele ukuthi not ukuthi ngibengisithize PC but siyalikho khona ngani lawo bazahle abazisoke sine-3 points yemkani nokuthi nabo kuyabe kunzima but ngesiwubonile i-training ngethemba ukuthi abafana bazayo and babayenza njani.
Imvimbi yeqembu layo lendazi uPeter Mudiwa naye uthi amalungiselelo omdlalo wangempela viki ahambe kuhle kakhulu.
Into esithena nayo kufanele sihlale nayo so far sokuthi ukuthi u-training o-right wonke umuntu focusing during my duty. Into esithena nayo kufanele sihlale nayo and for coach Mandla kufanele simdlalile.
Kweminye imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizadibana lele-Wawa ngasesakuva. Iqembu le-Harare City lizadlala lele-Bulawayo City ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Yada ngaseluveve. Iqembu le-FC Platinum lizancikilana lele-Triangle ngasemandaba kuthi elengezi Platinum Stars lizadibana lele-Manyika Diamonds ngase-Powerbump. Ngesonto iqembu le-Tennis lizamukela ele-Cranbourne Bullets ngasesakuva. Iqembu le-Dynamos lizadlala lele-Rentals ngase-National Sports Stadium. Kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana leCapes United ngaseluveve. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Ube siphake lapho udaba lokubana isiphathamandla seqembu lenguqu eleHighlanders uRonald Moyo uthi akusensuku zatshwala bengethulanga umqeqeshi omutsha ozathatha isikhundla esithiwe nguMandla Mpofu. NgamaNdebele ingoma kanja ziyamluma esigqibela ke uhlelo lothulo lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba ebesilazo. Abenhlanganiso yababalisi abeyamagamete Rural Teachers Union of Zimbabwe sebephe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulo lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.